soko isika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisoko siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhlaka 7 Mabasa 2021 uPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje abogatsha lezempilakahle babika ukubana ngokutshona kwelanga la izolo kuphela kulabantu abazinkulungwane ezedlula ezilishumi lanhlanu 15,133 abakade sebehlatshiwe ijekiseni ye-COVID-19 vaccine.
Ngakho-ke siyasho ukuthi-ke isizwe sabantu sonke asiphakame ngosuku lukamhlaka 8 kusukela ngo-10 kusafika ngo-12 siphakama silokoma-ke ngaphansi kwesiqubulo esithi justice for Matabeleland and Midlands ngaphansi ke njalo kwesiqubulo esithi free MRP9.
Iningi labamabandla ezombusazwe aweZimbabwe asebehlala kwele South Africa bathi bayasekela ukutshengisela ukuqoqonga bebandla le-MRP esigodlweni someli weZimbabwe ePretoria kusasa.
Hayi, isitatiki sayazi ukuthi ayila mazinyo babe belokhu bekhuluma kodwa ngeke benze lutho ngesimo lesi saseMozambique. So siyakhangela nje sithule ngoba siyakwazi akukho okungenzakala. So hayi, abakathengisi ukuthembeka.
Inkokheli yamazwe akunhlanganiso omanyana wamazwe awezansi ezwekazi le-Afrika i-Southern African Development Community SADC izahlangana kwele Mozambique kusasa ukuze ihlaziye udubo osolubhekane lalelo lizwe lwabalwa becatsha. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abogatsha lwezempilakahle babika ukubana ngokutshona kwelanga la izolo kuphela bese kulabantu abazinkulungwane ezedlula ezilishumi lanhlanu 15,133 abakade sebehlatshiwe ijekiseni le-COVID-19 vaccine. Okukhuphule inani lasebehlatshiwe leyi ijekiseni eZimbabwe kusukisela lolu hlelo luqalileyo ngoNhlolanja kwabazinkulungwane ezilikhulu lamashumi phose amane 139,133. Lolu gatsha lubika njalo ukubana sebezinkulungwane ezingamashumi phose amane 36,966 asebehlolwe bafunyanwa bele-COVID-19 eZimbabwe kusukisela ngombimbitho nyakinye lapho leli gciwane liqhamuka elizweni. Abazinkulungwane eziphose zifike amashumi amathathu lanhlanu 34,242 babo bengabagule basinda kulolu bhubhane labulala abedlula kancane inkulungwane lengxenye 1531.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040 laku 15460 kHz ku-short wave.
Iningi labamabandla ezombusazwe aweZimbabwe asebehlala kwele South Africa bathi bayasekela ngokugcweleyo ukutshengisela ukuqoqwa ngabebandla le-MRP esigodlweni someli weZimbabwe ePretoria kusasa. Bekhonona ngokuhlukunyezwa kwamalunga abo lokwephulwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Bazonde bakanunwabo abebandla le-MRP kwela South Africa besethesa uhulumende weZimbabwe umlando wokuhlukuluza lokubopha amahlayana amalunga alenhlanganiso. Kulokhu kutshengisela ukuqoqwa phansi kwezihloko ezibalisa u-Free MRP 9, Free Mqondisi Moyo, lo-Free Mthwakazi. Abebandla le-MRP bathi bafuna uhulumende akhulule amalunga aleli bandla abatsho ngesikhathi siyadinga umkhokheli wabo uMnumzana Mqondisi Moyo ulandela kunyamalala kwakhe ngemva kokufika kwamapholisa emdinga phakathi obusuku. Bafuna njalo amapholisa ekuyele uhlukuluza inkokheli yabole. Isikhulumeli saleli bandla uMnumzana Velile Moyo uthi sebefuna ilizwe liqunywe phakathi ngoba kusegcekeni ukuthi abantu bakwamthwakazi ngeke bakuthole ukuthula phansi kombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa.
kulokusukunyezwa kwama political parties kulokusukunyezwa ke kwabantu bakithi abasukumayo bekhulumela iJustice befuna ukuthi kube lokulungiswa abalalelwa ke baboshwa bayashaywa bayathunjwa ukuthi ke bavale umlomo kusule isikhathi sika Robert Mugabe ngakho ke siyasho ukuthi ke isizwe sakamthwala sonke asiphakame ngosuku lukamhla ka 8 kusukela ngo 10 kusafika ngo 12 sobe siphakama silokoma ke ngaphansi kwesiqubu lesithi Justice for Matabeleland and Midlands ngaphansi ke njalo kwesiqubulo esithi Free MRP 9
ukuthi bafuna njalo kumiswe uhlelo lokubuyisa amapholisa abongikazi lamatitshala kwele Matabeleland angazaziyo indimi ezikhulunywa kulezi zabelo. Bafuna njalo uhulumende ekele ukubukela phansi iMatabeleland kanye lokuyincindezela kwezentuthuko. Amabandla atshiyeneyo eZimbabwe kwele South Africa athi asekela kakhulu ukutshengisela kwe-MRP lokho ngoba lawo akhathazekile kakhulu ngokwephulwa kwamalungelo oluntu lokubotshwa mahlayana kwabaphikisana lohulumende. Isikhulume sebandla lezapho uMnumzana Kanisha Zinkala uthi le ngenye indlela zokulwisa umncindezelo oseluku sibanga esesabisayo eZimbabwe.
Siyaphatheka kabi simala abantu abemthwakaza babotshwela babangu 9 silokudana kakhulu ngalokho okwenzakalayo. Siphinde futhi sime labezinasu omaku ogwetshiweyo nalo umfana wezinasu laye utapiwa nashe osabotshiwe manje olokho engakakhishwa. Kuyizinto ezibonisa ukuthi uhulumende wezanu PF ngukhulumende olochuku njalo futhi ngukhulumende ongatshintshiyo.
Umgcinisihlalo webandla le-MDC Alliance kwele South Africa uMnumzana Trustee Ndlovu uthi labo bayasekela ukutshengisela lokhu lobanje bengavumelani laleli bandla nxa sekufika odabeni lokusebenzisana kwamashona lamaNdebele.
Sonke siyakwazi ukuthi abantu basemathabelent they were under that discrimination, marginalization and that affected development endaweni yasemathabeleni kwesikhathi eside. Ba right ukuthi bayenze imatshi yabo. Ukube mhlawumbe bayavumela ukuthi nabafowethu abasempumalanga nabo bakwazi ukuba khona bazikhulumele ulwimi lwabo.
Yesikhulume senkosi kulelani lobhengu lakhumalo uMnumzana Bonman Khumalo uthi inkosi layo isekela kakhulu inyathelo labakomthwakazi leli lokusebenzisa ilungelo labo lokutshengisela besethula izikhalazo zabo.
Inkosi ithi kulungile abe-MRP bazwakalise ukungasuthiseki kwabo ngendlela uhulumende aphethe ngakhona. Umbuqazwe yebo uhulumende lokho engezwakala ukuthi uthini njalo amalayitsha abavaliwe bavalelwe nomalayitsha ngoba yibo abahambisela ukudla abazali emakhaya amakhumbi kobulawayo avaliwe. Why uhulumende efuna ukuthatha yonke into abantu baphile njani? Unankaba amalunga abo abotshiwe sokudlula amalanga angamashumi amabili lokhu bevalelwe benganikezwa ibheyili balelungelo abantu be-MRP ukuthi badoyidoye.
Umgcinisihlalo wenhlanganiso ye-Inhlokomo yesizwe uMnumzana Vukani Mlindelwa Vundla uthi labo njengenhlanganiso elwela amalungelo kaZulu basekela kakhulu lokhu kutshengisela.
Sikhala ngokufanayo ngoba udubo abalubonayo njenge-MRP ludubo esilubonayo sonke njengesizwe sikamthakazi. Ngakho Inhlokomo yesizwe iyakhuthaza amalunga ayo ukuthi lapho akhona njalo enelisa khona ukuthi ayefika embuthwaneni lo okhona bafike.
UMnumzana Venile Moyo uthi okubathokozisayo ukuthi amapholisa kwele South Africa asebaphile imvumo yokutshengisela. Umeli weZimbabwe kwele South Africa uMnumzana David Hamazirithi utshelisiko 7 ukuthi amapholisa amazisile ukuthi abe-MRP bazaletha izikhalazo zabo e-ofisini yakhe. Wathi njengeofisi abangeke benqabele abantu abafuna ukusebenzisa ilungelo labo lokutshengisela. Mele Studio 7, Johannesburg, kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Inkokheli yamazwe akunhlanganiso yomanyano wamazwe awezansi yezwekazi le-Afrika i-Southern African Development Community SADC izahlangana kwele Mozambique kusasa langolwesihlanu ihlaziya udaba lokuthi kungathunyelwa na ibutho lokuya lwisana labalwa becatsha abesi-Islam abedlulisa amalawulo esigabeni se-Cabo Delgado esingentshonalanga kwalelo lizwe. Intatheli izindaba ye Studio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaveron kwele Botswana.
Umongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana ongumgcinisihlalo wogatsha lwe-SADC olubonezombusazwe kanye lezomvikela uthi kuqakathekile ukuba kuphunywe lesinqumo esiqinileyo phezu kodaba lwe-Mozambique. Umasisi kanye lomongameli Emmerson Mnangagwa lomongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa bazaba khona emhlanganweni lo eleBotswana South Africa kanye leZimbabwe yiwo amazwe abumba ugatsha lwe-SADC olubonezombangazwe kanye lezomvikela i-SADC Organ on Politics, Defense and Security. Nyakenye ngolwezi ekhuluma ngemva komunye umhlangano we-SADC oqoqwe ukucubungula isimo seMozambique, uMasisi wayethembise ukuthi bazaphuthuma abangenele udubo oselubhekane leMozambique.
The summit came up with a number of recommendations on how member states could deal with this imminent threat, including our commitment to the SADC mutual
umhlangano lo uphumele eziqondiso zokuqinisa indlela yokuthi silwisane lodubo lolu okugoqela ezomvikela esilazo esadaka. Amanye amanyathelo yokuthi siqinise indlela zokwenqabela ukuqhela kwamalicatsha.
Kodwa i-SADC ibloke ingakayenzi okukhanyayo phezu kodaba lwe-Mozambique. Ele-Mozambique lephakathi kwempi labalwa becatsha abakholo le-Islam abedlulisa amalawulo abe-ISIS esigabeni esinothe kakhulu ngamafutha ezimota eseCabo Delgado. Evikini esanda kudlula kubulawa abantu abambalwa, inkulungwane lenkulungwane zabantu zabaleka edolobheni le-Palma oyikho okulodubo olukhulu siya edolobheni le-Pemba. Abanye ababuleweyo ngabadabuka emazweni afana le-South Africa osekudale ukuthi inkokheli ye-SADC ibize umhlangano ozangena lamuhla lakusasa eMaputo. Lokwesabela ukuthi udlalo lwase-Mozambique lunakho ukumemetheka lungene kwamanye amazwe asemhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Africa. Abanye abeZimbabwe kweleBotswana abafana lomzana Thabisi Dube bathi uqakathekile ukuthi inkokheli ye-SADC iphume lamaqhinga aphathisa ngekusasa eMozambique kanye lezansi ye-Africa jikelele.
Hayi, i-SADC sayazi ukuthi ayila mazinyo, babe belokhu bekhuluma kodwa ngeke benze lutho ngesimo lesi saseMozambique. So siyakhangela nje sithule ngoba siyakwazi ukuthi akukho okungenzakala. So hayi, abakatshengisi ukuthembeka.
Okukhathaza abanye ukuthi inhlanganiso ye-SADC siphenduke idale lokukhuluma kungela zenzo ezihamba lamazwi. Umzana Benjamin Sibanda ohlale eHaveron ethi kuyethusa okwenzakala eMozambique, ngakho isikhathi somlomo kuphela sesidlule.
I-SADC i-organisation ekhanya ingelamazinyo kuke kube lezinhlupho ezehlela amazwe, kodwa u-SADC njengomama ukuthi angenele ngendlela elamandla kujayele ukwehlula. And ngokwayo nje i-SADC nxa ukhangela nje ama-economies ayo nje azixegexegelayo, angiboni ukuthi bangakhipha ibutho ukuthi likhambe liyefaka ukuthula.
UMasisi kanye loRamaphosa babuka besithi akuthunyelwe ibutho esigabeni seCabo Delgado okumbono abazawufaka phambi komhlangano wakusasa. UMasisi uhlane lomongameli Mnangagwa kanye loRamaphosa ensukwini esanda kwedlula ukuyikudinga indlela yokuxazulula ngayo ingxaki ezibhekane leMozambique. NgoLwesine abaphathi intambo bamazwe amathathu athi iBotswana, South Africa kanye leZimbabwe bakhandelwe ukuhlanganisa amakhanda ngaphambilini komhlangano wenkokheli yamazwe abo. I-SADC kayelabutho njengenhlanganiso kodwa amazwe ayitsheneyo alamandla okuthumela amasosha awo. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 iHaveron kwele Botswana.
Live talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forums kanyela okwenziwa izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe. Kanyele kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Idale lePhalamende yeMelika eLady House livumele umthetho wokuthuthukisa inhlanganiso ezilwela amalungelo ezisebenzi ukuthi zisungule imisebenzi kulandela ukubuyiselwa emuva kwalowo mthetho eminyakeni edluleyo. Inhloko kahulumende we-Ethiopia umongameli Abiy Ahmed uthe amabutho e-Eritrea avumile ukuthi esuke emngcelweni walelo lizwe. kulembiko etshiyeneyo ethi amabutho lawo asebulele njalo adlwengula abantu kule ndawo. Kulesi sigaba okwamanje wothi sizwe omunye umlaleli kaStudio 7 unkosikazi Rose Nyathi wakoLubulawayo ongumfelokazi ekhuluma ngenhlupho abhekane lazo empilweni yanamuhla yokuzinakekela phakathi kokumelana lo bhubhane olwe COVID-19.
Rose Nyathi, ngihlala khonapha emzilikazi bakithi. Usuphe ngilalo yokuthi lapha eZimbabwe lapho akulanto esiyenzayo. Abaphumayo baya emazweni bangcono. Mina kwangesula ukuthi ngiphume ngiye emazweni ngoba le mali yangikhona ukudada amafromathina nganye ngalani. Ngathi kumbe njengoba kuthiwa lapha eZimbabwe open for business, wothi nami ngizenza ibhizinisi emgwaqweni. Akusela open for business. Ngijenje sengiyadubekela, ngisale khona lokhu sengithenisa umkhandi yabuya kadesi. Ngiyabengikwangwayo i-chechi ebhaptisti nangiwedwa ebhaptisti. Akusela mpahla ebhaptisti labo bathi amadona sabhalelwe emabhoda ngabithi babuya. Mina sengidinga umuntu ndofela ongangceda andithengele impahla, andithengele ukuze ngoba ngapha igesi ngenze okokuzithengela. Angisakwanisi zokuyithenga igesi. Babuya bona ababantu labo abavela khona bethi ngomoto ongiyiso. Babuya basinika isikhethi zokuthenga. Kade sengithela ngamaplastiki. Mangithethathi awuyazibota nje. Impilo sengiyiphila lamna lokuthi umkami wadlandelani ofa. Amanye amadoda esengavula bathenga amaphilisi. Thina kokukwazi ukuthi kuno kwamenza wathanda ukuthi. Ngawukhona ngaye kuthiwa umuntu uyageza sibili. Mina ngangihamba ngiyomjebha kozimfana. Ngimtshengisa isikhayela kade singivuke kanjani. Anto ayibona umuntu omyama kade simhlophe. Ngisukele kusena ngingadi lutho. Ngiyangihambe ngisele ibuthale kanti manje kathi ngifile nale kathi mina nami ngangiyisikile ngikhathele kwasakazi ngithi wobona ikhangeleyo kathesi olozwelu ongangenwa yinhliziyo kankulunkulu angambhathisa kakhulu unkulunkulu athi lapha akhiphe khona amangezeli uyabasikuhambela mangabasibhalisa njalo nje mina omunye kuhlanzi kwawulwathi ebuyathi gogophanisana amabizo ngathi ngiyavuka mjani sengifilo nebizo lami kathi lifuna ukungaphezu kuyangibheka yini ibizo. Sina lokhu sithi sibhale sizavula sikhona. Siyabona sebebizana khona. Sebebizana khona besiya khona lapha abafolela khona. Ubona sebebizana ekuthele ngamapha. Angathola kuphela mina umuntu ongondela isitafu. Mina kangisuki labo bangazinyalwa labo. Kodwa nje kuphela into engivulela isitafu. Njengoba la maqanda la engathengisayo. Ngihamba ngekweleti ekuseni ngingathengisa. Yona leyi 2% engiyiprofitisa. Sendisela yona leyani imali. Manje bathi ibhizinisi yona kanje. Mhlazane ungasathengisi. Sisaqala sakusebenza. Asisakwazi. Thatha amafemu njengoba avaliwe. Amafemu sokungamachurchi baba buya la machurchi bezovula amachurchi futhi zokuthiwa bizi open for business. Thina sizama ukuthi sizidilise amapolisa daily. La mapolisa angikhona la ahawulayo njengamafuna ukubhadala into zangikhona imali yangikhona yakuyitatangana. Uwoda amatabathi ufuna ukukhuphe khona phansi uvula be-central kumele layo umkhupheni udlula bedrilo kumele heyi we iwe ufisa imali yami wena ubalekile kusendisa imali yami thaba nithatha imali yami ngani. Aiwa, bisi mali yangu kati aiwa, bisi mali yangu. Sile wanu iti mali yangu. Ai, musati foku. Ota hei. Ota ndine nzara ne mali yangu. Maza, ame kandamu watete na mimi. Mina nya wata gani. Nsensi ya kubotu.
Banengi abaphila nzima ngalezi zikhathi zokumelana le COVID-19. Abakusibanga sinye lo mfelokazi unkosikazi Rose Nyathi. U-Ezra Sivanda we-Studio 7 uxoxe labathile komunye umkambo wakoBulawayo.
Ibizo lami nguThabalibhali. Mina ngithengisa amatamatisi. Ukunzima ungahlala phansi ngoba lapha entengilembula ngiyekela ukuzisebenzela ngezandla zami. Hhayi kunzima. Kufanele ngisebenze kuyositimuli yami ngiphile. Ngiyasebenza ngapha ngivalekile amapholisa kodwa antshontshi kodwa imuli yami iyaphila sokhwelekweza kuncane.
Sanibonani baba.
Yebo.
Into esiyicelayo ukuthi lathi sidle eBulawayo lapho sithengisa konke sikuthengisayo. Ibile lathi nomoya singoze soso amaphenda sidinga umsebenzi iwomile eBulawayo lapha isavuka. Enda ekuseni every time siyacotshaniswa la. Ekuseni kuphosa kwenza ingozi futhi ngesithi kanse bakuthwesanisana abantu. Into esiyicelayo ukuthi singabantu sisebenze sonke.
Chisa akutsho sizwe baba ukuthi olaye khona lapho omunye ngubani. Njalo lokuthi kubekho
khona. Ugogo raba khuluma naye la yeke sokusemnyameni khona bunjani gogo? Ubani gogo? Ubani Sibongi?
Mamoyo.
Umamoyo uthengisani?
Uthengisa amaplastiki lamatamatisi lembita.
Kuthi ibhizinisi linjani namhla?
Hayi namhla siphansi kakhulu.
Ujwayele ukwenza malini?
Laba ngabanye babaxoxela uGibbs Dubelo Ezra Sibanda kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela enkundleni yokuxhumana eyebulenjini eyeFacebook ukhasi leVOA Ndebele. Kwezemidlalo isikhulumeli seqembu lomdlalo wenguqu eleHighlanders uRonald Moyo uthi kuqakathekile ukubana abadlali bahlolwe impilakahle yabo phezu kokuhlolwa iCOVID-19. Intethelo zendaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ukuthi abalandeli beqembu leHighlanders bengayithuki ukubana iqembu lilokhu lingakahlolisi abadlali kanye lezinye izisebenzi zalo ukuba baminjani mayelana lomkhuhlane we-COVID-19 ngoba bona bafuna ukuhle batshaye inyoni ezimbili ngelitshe elilodwa.
Siyananzelela ukuthi abanye bonke sibili ba-concerned about ama-test awe-COVID kodwa thina esikutshoyo ukuthi kumele bayenze wonke ama-test awe-COVID lama-medical tests. Bengakaqali ukudlala ibhora, so ikho sekuzama ukugijimisa and sikhangelela ukuthi kwaza kwenza konke lokhu ngeviyo nale njalo beqeda kwenza la ukuhlolwa lokho ukuhlolwa sebezaqala ke i-training.
Kule nhlelo zokuba iqembu leHighlanders lidlalele leDynamos mhla zilitshumi lathebaminembili kuyona le inyanga kaMabasa ngosuku lokuthakazelela uzibuse. Lo mdlalo ngesinye sezizathu sokuba iinkokheli zeqembu leHighlanders zifune ukwazi ukuba abadlali imizimba yabo isesimeni esinjani.
So thina sokubona kuqakatheke kakhulu especially ngesikhathi lesi kubana bayenze lawo lama medical tests ngoba bahlale umnyaka ogcweleyo bengadlali ibhora. Kungakho ke asazi ukuthi bami njani imizimba yabo imi njani.
Nxa konke kulungile amaqembu aqeda amaviki ayisithupha kusiya kumaviki ayithoba mwinembili elungiselela ukuncintisana lamanye. Iningi lamaqembu adlala kusigaba se-Premier Soccer League abikwa esiqalisile ukuzilolonga ngemva kokuhlulwa kwabadlali lezisebenzi ezinye ukuba akabala yini umkhuhlane we-COVID-19. Imidlalo yesigaba saphezulu ikhangelelwe ukuqala phakathi laphakathi kwenyanga kaNkwenkwezi nxa kungazange kube lokuphambaniseka kwenhlelo ezihlelwe yinkokheli ye-Premier Sokali ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Okwamanje wothi sike sizwe udaba oluveza imibono kahulumende wele Melika.
Ukuthengiswa kwezidakamizwa kuhlezi kuludaba olukhathaza impilakahle yezizalwane zele Melika lomhlaba wonke jikelele, kutsho isikhulumeli sogatsha lokwenzakala elizweni olwe-State Department umnumzana Ned Price. Umbiko osanda kwethulwa o-International Narcotics Control Strategy Report uveza ukuqakatheka kokusebenza lamazwe lapho okudabuka khona lezi zidakamizwa lalawo mazwe eziquma khona le mizamo yokwehlisa kusetshenziswa kwazo lokwehlisa ukudingakala kwazo lokwelapha labo abayabe sebeyizigqili zazo. Kuzwekazi le-Europe ukusetshenziswa kwe-cocaine evela e-South America kuqhelile ngesikhathi ukuthathelwa kwabalezidakwamizwa lokutholakala kwazo kubhahile ngezinga eliphezulu elingakaze libonakale. Ukulungiswa kwezidakamizwa ezithiwa i-methamphetamine ukuthengiswa kwazo kuvame ukusetshenziswa imithi evela kwele China, njalo lakho kubhahile ezigabeni ezimbalwa ikakhulu esigabeni se-Southeast Asia lezinye izigaba zezwekazi le-Africa le-North America. Lumbiko uveza njalo ukuthi imizamo ejulileyo ngomnyaka ka-2020 yabangela impumela exubeneyo ngomnyaka ka-2020 kumpi yokulwisana lokuqeda ukusetshenziswa kwezidakamizwa. Njengesibonelo, isigaba se-Aden Region sihlezi siyinziki yokuthengiswa lokuhanjiswa kwezidakamizwa. Ele-Colombia lele-Peru azimisele ukusebenzelana lele-Melika, kodwa ukulinywa kwezilimo ezisetshenziswa ukupheka izidakamizwa ikhokho le-cocaine kufike kuzinga eliphezulu elingakaze libonakale. Ukuvalwa kwemingcele lokuhamba-hamba ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 kwehlise izinga lokuhanjiswa kwezidakamizwa lokutholakala kwemithi yokuzipheka, njalo labazithengisayo ekuqaleni komnyaka. Kodwa abazithengisayo baphume lamanye amaqhinga, zagcina zitholakala kwezinye izigaba ngenani eliphezulu elingaze libonakale kusiyaphela umnyaka. Kunjalo nje kukhona okuhle okwenzakeleyo. Ele-Colombia libike ngokubotshwa kwabaningi kakhulu ngomnyaka ka-2020, njalo liqhubeka likhokhela kumazwe alwisana lodubo lwezidakamizwa. Kusenjalo ele-Venezuela lehlulekile njalo ukulandela izithembiso zalo eziphathelane lokulwisana kokusetshenziswa kwezidakamizwa. Uhulumende ongasoqotho okamongameli Maduro lokungaphathi kahle ezomnotho sokubangele ukuthi uhulumende wakhe aphile ngemali yokuthengiswa kwezidakamizwa lezinye indlela ezingaqondanga. Ele-Mexico elingelinye lamazwe aludubo kudaba lwezidakamizwa liqhubeka lingelinye lamazwe okutholakala lula izidakamizwa ezinjenge-heroin, fentanyl, metamorphine ezithengiswa kwele-Melika. Ngakwelinye icele lomhlaba, ukuphekwa kwezidakamizwa ze-metamorphine kwele-Burma lokutholakala lula kwemithi evela kwele-China yokupheka lezidakamizwa kubangela ukutholakala lula kwezidakamizwa ze-metamorphine kuzwekazi le-Asia lesigaba se-Oceania. Lanxa uhulumende wakwele China emise ukuthengiswa kwe-fentanyl, ele-Melika selikhuthaze ele-China ukuthi liqinise imizamo yokumisa ukuthengiswa kwemithi yokupheka izidakamizwa ze-fentanyl le-metamorphine ezitholakala umhlaba wonke jikelele. Ele-Melika liyakunanzelela ukuthi uzinikela kwezombusazwe yikho okuqakathekileyo empini yokulwisana lokuthengiswa kwezidakamizwa, kutsho isikhulumeli u-Price. Sizaqhubeka sizimisele ukusebenza labalembono efana lathi ukwehlisa ukusetshenziswa kwezidakamizwa lokuthengiswa kwazo.
Lapho-ke belilaleli kudaba oluveza imibono kahulumende wele-Melika. Singeke ehlukani izihlobo, kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela iningi labamabandla ezombusazwe awezimbabwe asebehlala kwele South Africa. Bathi bayasekela ukutshengisela uqoqwa ngababandla le-MRP esigodlweni someli weZimbabwe ePretoria kusasa. Kuthi inkokheli yamazwe akwinhlanganiso yomanyana wamazwe awezansi yezwekazi le-Afrika e-Southern African Development Community, SADC, izohlangana kwele Mosambiki kusasa ukuze ihlaziye udubo osolubhekana lalelo lizwe labalwa becatsha. Selugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje oluvalelisayo noPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupa inhau muririmi rweshona.